mayelana neplazi. Ubaba uMonzora uleplazi ali applyela kuhulumende ngomnyaka ka 1998, ibandla le-MDC lingakabi khona. Walithola ngawo lowo mnyaka ka-1988 lelo plazi eNyanga. Qalisa ukulima kilo izimvu ngawo lowo mnyaka ka-1988. Ngiyakhumbula ngomnyaka ka-2014 wayefuna la ukuthi kuCongress abise amaparish lalokhu nalokhuyana ayekukhipha eplazini lakhe. Njalo sorike laba neminye imisebenzi efana nokuyenjiwa kwegolide khona lapho kulelo plazi. So liplazi elidala aba lalo 1 year ibandla le-MDC lingakabi khona. So lokho kuthiwa ulithole khathesi akusile iqiniso, abakwazi ukudingisisa bangadingisisa bazakuthola ukuthi kunjengoba kunjalo liplazi asebelalo kusukela ngomnyaka ka-1998. Kanti njalo ibandla le-MDC lathatha isinqumo lathatha isinqumo ngo-2014 esokuthi umuntu nomuntu uyakwanisa ukuthi a-aplayele umhlaba alime. Yikho libona obaba uNcube, uprofesa Osman Ncube bangabalimi, ubaba uTswangirayo ngokwakhe wathi bhubha wayesengumlimi. Emoteni lapha yebo uphiwe imota ye-Mercedes-Benz eyokuthi asebenzise eye-CMED, njalo lapho eyiphiwa kayisuye owokuqala ukuthi aphiwe leyo mota ku-opposition. Ubaba uGibson Sibanda wayengu-leader of the opposition, wayehola njengo-minister, wayephiwa zonke izicoco zika-minister. Umama uThokozani Kuphe ngo-2013 nguye owaba yi-official leader of the opposition. Lesi sicoco siphiwa umuntu oyabe eyisinia kubandla eliphikisayo njalo esephalamende. Yikho labengaphiwa ubaba uTswangirayo ngoba wayephandle, kwaphiwa umama uKuphe. Waphiwa imota e-Land Rover Discovery 4 abafunayo registration AEI 1831 ayiphiwa phezu kwemota yokuba lilunga lehlale lephalamende. Waphiwa njalo i-diplomatic passport yokuhambisa njenge-official leader of the opposition. Abanye bengakaphiwa, wayehola njengominista, wayelo-driver njengominista, wayelo-aide njengominista. So ubaba uMonzora ungena nje kulesi sikhundla uhamba lapho obekuvele kuhamba wonke ama-official leaders of the opposition, okwakhe sokuphezulu-ke ngoba kasakhokheli i-MDC alliance kuphela eyiyo elamalunga edwa lephalamende amaningi. Usekhokhela nayo i-CCC